soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kwezwe kusene mtwakazi ngolwesi nemhlaka 9 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli yamazwe omhlaba ngombuso okhululekileyo idemokrasi, kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngenxa yokuhlaselwa kwabadlali i-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya kunkulungwane ezine eze lamakhulu edlula isikhombisa 4,720. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kuzinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16,813. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,271. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,183. Abakhokeli bamazwe edlula ikhulu labenhlanganiso ezizimeleyo bazaphatheka emhlanganweni oqoqwe ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden namuhla, wona ojonge ukukhuthaza umbuso okhululekileyo idemokrasi emhlabeni jikelele. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze abe khona ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Summit for Democracy usungulwa namuhla uphele kusasa. Uzaqhutshelwa enkundleni zikamabonakude omunye lomunye eselizweni lakhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Amazwe akhelane leZimbabwe anxusiweyo agoqela iBotswana, Malawi, DRC, Zambia, South Africa, Namibia, Angola, eleKenya, lamanye amazwe omhlaba agoqela eleBhilithane, Australia, New Zealand, Israel, lamanye achiyeneyo. Abasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa kanxuswanga ngoba uhulumende wakhe esephula amalungelo, kanti bathi eZimbabwe akula mbuso okhululekileyo ohlonipha intando kaZulu. Lanxa kunjalo akhona amazwe etheswa umlando wokubusa ngodlame afana lePakistan leDRC anxusiweyo. Kepha isikhulumeli sesigodlo sikaBiden iWhite House unkosazana Jane Psaki utshele umsakazo weVoice of America ukuthi ukunxuswa kulomhlangano akutsho ukuthi uhulumende weMelika uvumelana lombuso walelo lizwe. siqoxele lunga lebandla le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu othi akumangalisi ukuthiwa phandle kukaMnangagwa ngoba engumbusi omubi.
Nxa abakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengabakhonzi yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli bamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu yikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ungomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo. EZimbabwe akulalungelo loluntu, eZimbabwe akulantando kaZulu, akulambuso kontando kaZulu. Siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho lwabakhona ngo-2018 olwaba disputed ke uMnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu. Siyabona ke esebusa ubusa ngocuku engena nje ama results aka announce asiboneke ngomhla ka 1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasocha kwenziwa i-commission kaMoklante kodwa ke ayika implementwa ke leyo ke commission okwaphuma commission leyo ke singathi akuka implementwa kuzofika lamhlanje. Siyabona ke abamabandla aphikisayo kakhulu Nelson Chamisa ke uyavalelwa ke kublock emigwaqo ukuthi angabonike izizalwane zeZimbabwe ngenza imhlangano elizweni lapha suke khona ke basala bechaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke imhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa. Sibone eMashonaland West omunye uchisela umuzi sokuqalisa ukuthi kwakhiwe lowo muzi kutsha. So akula ke mbuso wentando kaZulu kumbe umbuso wabantu abaningi eZimbabwe abantu abalamalungelo agcweleyo. Yikho akumangalisi ke nxa uMnangagwa ejwe phandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi kangeke kuhlangane njalo labathakathi khona lapho kuba abakhonzi kuphela.
Kodwa abezanu-PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho.
Iye bangatsho njalo ukuthi abalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezana uPF kunjalo ke nxa abantu bemenywe emchadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi aka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi kodwa ngaphakathi kuyabe kuzisa ubuhlungu ukuthi kanti ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini ukhethwa abanye abantu ke bebizelwa yomhlangano uqakatheke kangaka kubeke bengumchado ukuthi nampo babizela umchado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umchado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunatha kusenziwa yonke into wena kukhethwe ke kuthiwe ulomkhaza ke kuba yinto ebabuhlungu kuwe kodwa ke akumangalisi ke lawe ke kumele unamathele etshanini phela nxa usuthathwa yomfula uzame ke ukubambelela uthi hayi kakulandaba. Asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe. Amalanga amalutshana adlulileyo umongameli uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi ke abantu babotshwe ke ngokuposta lokho abafuna ukuposta ku-social media. So kusesatshwa ke kathesi ukuthi umuntu ke aposte ulutho oluthile ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa ke sekulicala elikhulu lona lelo. Kuyatshengisela ke ukuthi eZimbabwe akulambu uso kwantu entando kaZulu nje i-detectorship esibona senzakala njoba njelwa ngaphambilini ke ukuthi ke umongameli ke we-MDC Alliance uChamisa kavunyela kwenza emhlangano abantu basala bebulawa lapha suke khona basala bechiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu umbuso kwantando kaZulu eZimbabwe hayi kawukho sibili ikho ke anxa bemtshe phandle ke uMnangagwa ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu ke balanxa nje bona bezaziqinisa bathi abalandaba kodwa ke abachaya yabalimaza nanku phela bafuna ukubuyela kuCommonwealth kodwa ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizimbi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule othi akuba mangalisi ukunganxuswa kweZimbabwe.
Umhlangano wabacindezeli abahambelanayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe akumangalisi lokho. Ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njabo America yiwo asethulela izidera, yiwo amazwe njalo oBiden bona bayiwo abacrafta yona izidera leyo, bayingxenye yombuso osincindezela lapha kulethi lizwe leZimbabwe. Basebenza le opposition, bayatshelwa yi-opposition okokwenza, nokuthi banxuse bani bayatshelwa yi-opposition eyiyo iyabe icela ama-sanctions sonke isikhathi ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions, kade sibacele lokhu bacele lokhu, yiko kwenziwa ngoBiden. OBiden waba ungakhangela kadesi usibuyile isikhonzisane se-United Nations, safika sathola lokho esikutholayo ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la ahluphekisa nje umuntu kodwa, njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo, akutholileyo lapha kuthiyenela khonoko okukhulunywayo. Kodwa bakufuna ukukulalela lokho, bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yahle yayala yathi izaphikisana la khonoko lanilani, ngenxa yokuthi umamalwana kazange avumelane labo, wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba ama-sanctions. Abantu makhaza yibo abahluphekayo labo ukuthi abathagetwe ngama-sanctions, vele akubathinti ngitsho. Ngakho ke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba abantu nxa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi iZimbabwe bayishiye phandle, vele bemele bayishiye phandle, kodwa kuyamangalisa ukuthi nxa besibona bangamazwe akulo umbuso okhululekileyo. Khathi indaba bengayinxusa iZimbabwe vele bayayifundisa wona lowo mbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena le yayitsho bayitshoyo. Kodwa ngoncindezelo labo abalalo abantu laba vele basoze betshintshe indlela yabo, iZimbabwe vele bayalwa laba bantu. Hayi kodwa akusethusi njalo kusimangalisi, into abayenza babe sesimeni esinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi, bayancedisana lama-British ayi vele sincindezele. Udubo labo lukhona yokuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi.
Labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa, abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano, abantu abachothoza uMnangagwa bayabotshwa njalo nje, kanti lamalungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo. Uthini ngalokho?
Leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo, ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain, ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa, abantu bayahlukuluzwa, bala ilungelo loluntu kalinanzwa. Konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo, abasizondayo, abazonda nje becasha ngomunwe. Kodwa khona abakhoka kakhulu abakulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi. Aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawubuyiselwe emakhiweni, lama-sanctions avuke ngekho, konke lokusola khonako kuyavuka kungekho. Ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe lanxa into ezinye zazisonakala njani emuva le, babengalandaba ulungelo loluntu lwalangakho, babengakhulumi ngalo emuva le. Baqalise ukukhuluma kwaba nomonakalo omkhulu owomele ukubatshwazwe ngumhlaba wonke ngelungelo olukhulu kakhulu lama-British, kodwa azijela lazi. Kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho. Ulungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhuluma ngokuthi ilungelo loluntu kalinanzwa, ukuthi abantu ukhetho luyatshontshwa, lutshontshwa embusweni kaMnangagwa lo khona kathesi. Umbuso lo ulokuthula, ulokukhululeka kwabantu, yikho abantu bakhuluma intando yabo, abanye bazenzela intando yabo, even abakhankasayo bakhankasa intando yabo. Akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi akhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo. Akula muntu ovalelwayo lokho, ngamanga lawo asoqiniso lelo abalikhulumayo. So ngawo ke hayi into yalaba abantu yingoma yasuku zonke, abantu sebeze bediniwe ngayo ingoma yabo le.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili ababalisa isotsha kanye lomunye owaxotshwa esipholiseni phezu kokukhuthuzwa kwenye imuli eHarare ngomvulo. Igama lesotsha nguVirima Inyantoro, njalo owayelipholisa lo nguFrancis Takura. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi ababili laba bayingxenye yesigebengu ezinhlanu ezingenele imuli yowake wabalipholisa oseligqwetha umnumzana Joseph Nemaisa behlomile besithi bafuna imali. UNemaisa yena owayengekho endlini ngaleso sikhathi waphanga watheleka esetshayelwe ucingo indodana yakhe, wabuya walwisana lesigangi lesi ngompopo wabulala ezintathu ezivalisa uBrian Koga Tendere, uCharles Chirara loTari Rogora. UNemaisa unconywe ngabanengi besithe uvikele umdeni wakhe. Ababili babafi laba bavikwa labo babe ngamasotsha. Ababili ababotshwe izolo babaleka ngesikhathi uNemaisa edubula abanye babo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ubugebenga obukhona elizweni bubonisa udubo olukhona elizweni ukuthi kakhulu amasotsha, amapholisa, ama-CIO, imbhobho kahulumende yesisetshenziswa kakhulu ekugangeni kuyakubonisa ukubana isecurity yelizwe isisesimweni esinjani. Kuyakubonisa ukubana udubo elizweni solufike kusiphi isibalo. Akusekho umuntu osefu. Bayatshontsha amasotsha lawa namapholisa nama-CIO khonokho kukutshengisa ukuthi labo ababamba inkunzi yikuthi bona kabakho emahofisini, kodwa abakhulu babo labo kutshengisa ukuthi kukhona abakwenzayo abaseziziphilisa ngakho. Ilizwe lethu selingelokuhlanganisa, akusela umuntu ongathi hayi ngiyaphila ngemali yokusebenza engiyiholayo. So mbona ngazathi singakasoli kakhulu ubugebengu, kufuze sithi kuyini imbangela yobugebengu nokuthi sithi kuyini ama-citizens engabi esefuna, ngoba ama-law enforcing agents uyakhangela anti laba babamba inkunzi, kodwa ungakhangela kuma-roadblocks kuyadiziswa, ungakhangela amapholisa nje all over adiziswa. So mbona ngazathi khonokho abavani ukuthi singathi abantu ba-corrupt kuyisibonelo sokubana impilo elizweni isiwomile, ngoba umuntu ngambona sesenza into enjalo usekhangela ukuthi ngaze ngixotshe kade emsebenzini kuyini engolozayo, ngoba ngabe kuthiwa abantu babhadala imali elesisindo ethengayo, ngabe abantu bakuqakathekisa ukuthi hayi akhuzanga ngikaye ngoba ngaganga kanye ngizaxotshwa emsebenzini.
Kuyini ongakuxwayisa siyakukhefu leKhisimusi lapho esizabona kuxokozela khona njalo okulakho ukwanda izehlakalo zobugebenga obunje?
Silanda ikhefu kangako, abantu abaningi bebephephela ngaphandle kwelizwe laseSouth Africa and ilizwe leliyana selitheka lisoze li-extend ama-permit, abanye vele bebeganga khona ngale. Kutsho ukuthi vele ilizwe leli abantu bazabe bedlana nje ezitaradeni, ngoba udubo luluningi njalo abaphetheyo kabatshengisi beletha amaqhinga ukuthi bangaqeda njani udubo. So mbona ngazathi impilo yabantu beZimbabwe sokuze siyifake ezandleni zikamvele ingqa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhethu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Ikroniko ithi kulezikolo ezedlula ikhulu esezihlaselwe kakhulu ngomkhuhlane we-COVID-19. INewsday yona ithi sokulokungahlaliseki okukhulu elizweni ngenxa yokumemetheka komkhakha we-COVID-19 omutsha we-Omicron. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Sunboy Leah kozuza phundazindazi. Ngiyatshona kodwa ye sithi siphawule nathi bakhithi ngalesi sikhathi siyezwa amahuhahuha, kumbe sithi sikekasa kubona la kuma-TV u-president weZimbabwe announcer ukuthi ye umuntu ufanele quarantine abantu abasuka emazweni angaphandle mabe besiza fanele befike be quarantine lapha eZimbabwe. Hayibo, hayibo president usucha iceleni quarantine anjani abantu ngalakho ukudla okunafo kokunika abantu uyeta abantu bazazibhadalela kwake kwayenziwa ngapi konoku sibonile amanye amazwe quarantine abantu kodwa kade bengajoti umuntu uyazibhadalela yonke ama expenses akhona uyazibonela. So lokhu sikuqala ngeZimbabwe kodwa singamangali futhi akusimangazi ngoba siyakwazi ukuthi izano ihleli vele yona iletwetwe ihleli lovalo ibonile ukuthi mayingasayenzanga lawo maqhinga abantu ngobuningi bazayikhaya befike bebhalisele ukuvota ibisitshaya 10 million. So yindlela yokudestroya abantu ukuthi bengayi kuvoteni ekhaya kuyabhalisele ukuvota. Hayi sithi ebantwini abantu lingasabi, hambani abantu liyebhalisele ukuvota, bakhithe omunye lomunye avotele iphathi ayithandayo, avotele iphathi ayithandayo. Siyabona vele siyayisibona amanye amaphathi edliwa kabantu akwanje kuyevota sibili abantu abangasabi lutho, abantu asambeni ngokuningi sebhalisele ukuvota beze ukuthi lathi izimvo zethu zizwakale. Siyabonga.
Njani lonke izihlobo ezinhle zonke ezilalela iStudio 7 esipha indaba ezilomgqanjo labasakazi abayibo abasiphakulelayo, niyaphila kodwa zihlobo. Okokuqala nje lonke nje livike bakithi corona, corona shua ngoba umuntu esefile siyabe sesitholana sithi umbeni uloyiwe umbeni yini ngokudabuka kwezihlobo zethu kodwa zigeni mesenzithi bakithi kule sikhathi esikhona esamakhampeni njengangithi kakhulu ematobho bakithi asibeni ngabantu sonke esizwananayo, omuntu ephathi yakhe engasoleyo omunye kakhulu okucaphula omunye nxa efuna omunye ukuthi engene kweyakhe bekhulumisane kuhle sizwanane loba sekuphelile umsebenzi sokuvotiwe singazondani sizokusizwanana ngoba hayi yiko lapho kuzondwana khona omunye lomunye uqhakathekise yakhe ungathola ngathi yakho iqhakatheke kakhulu. Lomi utshela umuntu ngayo umtshele njengomuntu omncane ngayo okwazi ukumtshela kuhle kwenzela ukuthi ekwazi ukuthi umchasisele into ayibonayo ungasebenzisa ugodo asebenzisa ukuthuka omunye umuntu. Hayi lokhwana kakurayithi ngiyabonga uMageza efumuku
Studio 7 siyabingelela igama umehluko wawonyoni inzalo endaweni yasemakhokhomba laphana eNyamendlovu. Sakazi bengicela kakhulu ukuthi mhlawumbe male odiwe ngahamba mhlawumbe izwakale yonke indawo thine endaweni yamakhokhomba laphana asinawo umgwaqo lapha asinawo umgwaqo ngempela uyabona ikakhulu ma kuyisikhathi sezulu lisina kanjena. Hayi kumele sime khona lesitendi eNyamendlovu kuba wanye imihlahlathi eguswini imoto zicina siyakufa khona eguswini. Sibe sicela nje ukuthi ma uhulumende ethi ufuna ukusilethela intuthuko yokuqala endaweni ngumgwaqo ngoba into engiyaziyo ukuthi intuthuko iza ngomgwaqo. If ungalamgwaqo endaweni uyantuthuko izamo intuthuko yokuqala ngumgwaqo. Uma ngingasilungisela nje umgwaqo ugrade nje kahle sithi wena ngamabhrijinyana nje omabhrijinyana kudlule ezidakeni laphana kuyefika emakhaya hambe kufilufaka nje amabhriji nje umgwaqo nje yiyo intuthuko yokuqala. Yabona uma kuthiwa kuza intuthuko endaweni umgwaqo yokuqala intuthuko iza ngomgwaqo. Akazi ibi njiza phezulu intuthuko iza ngomgwaqo. Esilungisele nje umgwaqo lwana osebakhaya ngoba vele umgwaqo wakithi nje wenyama edlovu usuka nje wobulawayo nje hhayi yona uphelile impela kodwa uma siphuma ngale sisiye emakhaya thina hhayi kalapho-ke sokubonakale kakhulu. Bengicela nje ngcongoza kakhulu ukuthi abahlonipheke ngoba indawo yakithi leyana eyindawo elabahlonipheke abaningi kakhulu laphana sibancenge ukuthi abahlonipheke labo kuncane nje besizame nje ngomgwaqo. Imgwaqo nje yazi ezinye izinto siyazibona kodwa umgwaqo ngiyo oletha intuthuko endaweni yonke umhlaba ngaphandle ngomgwaqo intuthuko ayifiki endaweni. Siyacela bahlonipheki baningi kakhulu ngemvula iqamba amagama indawo yakithi le inothe abahlonipheki bahlonipheki ake libukele kubone esikubonayo. Siyacela kakhulu ukuthi lisuzele umgwaqo ikakhulu ithina ngingikhulumela indawo yakithi yasemakhokhomba siyadinga umgwaqo lapha eNyamendlovu wonke usehle uzokefika khona le emagwadini usungisele lwa umgwaqo ukuze intuthuko yenyana uncane ngoba intuthuko iza ngomgwaqo ayikho intuthuko yakuyiphapha phezulu. Ngiyabonga msakazi sengathi le odinga fundo
Linda linjani linjani basakazi basakazi besitudio 7 hey sizokudana kakhulu 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 ngifaka baba udewa mavinga hayi sisithi tututu umdeni wakwa mavinga sizobuhlungu kakhulu kakhulu iqiniso lihle lokukusishayesibili usishaye ngaphakathi akusithintile kusithintile amanga mabi very sorry uthi inkala kathi ayesikhala hayi esikhulu kakhulu esingakwaziyo lokuthi sizavalwa ngubani lobaba inhliziyo zebuhlungu shuwa zebuhlungu ngiyabonga abasebenzi bahle
kungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe amasosha e-United Nations ayisikhombisa alondoloza ukuthula kwelemali ngemva kokuba imota yawo inyathele ibhomba. Bomsakazo munye uthi ele Uganda selisole iMelika ngokwethesa umkhokheli walo wamabutho uMajor General Abel Kandiho izijeziso phezu kwamacala awetheswayo awokwephula amalungelo kaZulu. Sizigqibe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula ezenguqu ku-Premier Soccer League isidlulisele phambili eminye imidlalo ebimele idlalwe kuleviki ngemva kokuhlaselwa kwabadlali yi-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko okutsho inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo emine kuphela phakathi kwemidlalo eyithuba nomunye obekumele idlalwe kuleviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli abalomkhuhlane we-COVID-19 okuthi abengeke enelise ukudlala. Umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu leHarare City kanye leLeyarda udluliselwe phambili njalo nxa konke uhambe kuhle usuzadlalwa ngeSonto. Ngomgqibelo bekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo oyedluliselwe phambili ngabalisa obekumele kube phakathi kweqembu leZPC Caribale leTriangle, obekumele kube phakathi kweqembu leBlack Rhinos neleCapes United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu leWawa kanye leleBulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa ozakuba phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leleHerentals enkundleni yeBaobab kanye lozakuba phakathi kweqembu leChickenini leleTenex enkundleni yeLuveve. ISonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leleFC Platinum naseLuveve kuCity leHarare City leleYadaza ncikilana enkundleni yeNational Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngeSonto phambilini kokukhutshwa kombiko wanamhla nebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye leHighlanders kanye lobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos kanye leCranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso yePremier Soccer League uthi iqembu elizatholakala ukuba lilabadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane we-COVID-19 liyamiswa ukudlala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Nansi ebezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belomkhuhlane lo. umongameli wemelika umnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli zamazwe omhlaba ezedlula ikhulu bexoxisana ngombuso okhululekileyo. Kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba kanxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngemva kokuhlaselwa kwabadlali COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.